kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 19 Mpalakazi 2022. Mfrakset is Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uNkulunkulu engasilandelanga kuyabe kulisizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke lamapiers akhe eAfrica ukuthi yena akalaleli. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo ngoba ama-journalist ngoba noZimbabwe zithi ah uNkulunkulu weZimbabwe vele akalaleli ayephula amalungelo engakusoli.
The Commission, the African Commission on Human Rights and People's Rights, ACHPR, ngangume kubana ele Zimbabwe kumele livumele abantu kutshengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile kubahluphayo.
Manje kathesi ungale babuyele ku-PVO, okuzenza ukuthi nxa usibele ku-PVO, uminisuse la mandla phezu kwaleyo nhlanganiso ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayigcisa kuleka safuna ibe khona. So ibunzima obukhona kusitsho ukuthi ama NGO amaningi azehlule kubana asebenze ngoba aza kuvala. Kodwa sinaziye futhi khona kuyingozi ngoba abancedisa kakhulu abantu eZimbabwe abahluphekileyo abadinga uncedo oluthile abadingale mfundiso ezithile ama NGOs layo uyabencedisa ukubana afunze labo bantu. So sesiphakathi kohlupho olukhulu nxa ingasiphumelele isayine ibe ngumthetho leyi ipivopio.
Bayakhala abakwinhlanganiso ezizimeleyo abathi lenze ihlazo edale lephalamende ele House of Assembly eselidlulisele kudale lesenethi umthetho obunjwayo owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill wokulawula lezi nhlanganiso. Kugqitshwe izolo umncintiswano we-FIFA World Cup 2022, iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba ele-France ku-final. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abe commission ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yamazwe abensundu, e-African Commission on Human and People's Rights, ACHPR, banqume ukubana leZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho bekhulu ukukhonona ngokuthile ukubahluphayo. Lokhu kungemva kokuba abe Robert F. Kennedy Center for Justice bemanyene lamagqwetha awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights bemele abe Women of Zimbabwe Arise woza bekweze uloludaba kwabe ACHPR. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Abe ACHPR bathi njalo leZimbabwe kumele lijezise abenhlangothi zikahulumende abayabe bephambuke emthethweni ngokulondoloza ilungelo loluntu lokuhlukumeza abantu lapho betshengisela ngokuthula. Lokhu kuza kulandela udaba olwakhwezwa ngabewoza kule commission ngomnyaka 2013 bekhonona phezu kokwephulwa kwelungelo labo lokutshengisela ngokuthula. Emhlanganweni lentatheli zindaba abewoza labenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights owenzelwe emahofisini abo eHarare, uNkosazana Thinomuda Shoko isiphathamandla sale inhlanganiso ulandisa kabanzi ngalesi sinqumo esethulwe ngabe ACHPR.
So the complaint was based on the violation of the
isikhalazo sabo sasiphezu kokuhlukunyezwa kwabo lokuvinjwa kulungelo labo lokutshengisela ngokuthula ababefuna ukukwenza endaweni ezishiyeneyo zakoBulawayo okweminyaka engafika elishumi.
UNkosazana Magodonga Mahlangu owehoza uthi bemukele ngenjabulo isinqumo sabe-ACHPR edabeni lwabo lolu.
Lokhu kuthi kuyasikhulula thina njengehoza kusekela lokho kade vele sikhuluma ukuthi khona siyahlukunyezwa and besikunanzela uhulumente weZimbabwe kakhulukazi becasha ngokuthi khona yeyi mthetho evela ku-West government is the ama-agents of the West, all those things. But nanku kathisa ukuphume ku-African Commission abayikho le abathi khona kusekhaya khona esingathi khona izwekazi le-Africa likubonile ukuthi silokuhlukunyezwa kwanalokho.
UNkosazana Mahlangu Uthi sekukuye uhulumende ukulandela isinqumo sokuba bayahlukunyezwa sikhathi sonke lapho bethe bafuna ukutshengisela ukukhonona kwabo njengezizalwane zeZimbabwe.
Nxa uhulumende engasilandelanga kuyabe kulusizi ngoba uyabe senike umhlaba wonke lama-peers akhe e-Africa ukuthi yena kalaleli iziqondiso zabanye abantu. So nxa sesikhuluma thina abalaleli malungelo kumbe ama-journalist kumbe ngubani weZimbabwe sithi uhulumende weZimbabwe vele kalaleli uyayephula amalungelo engakusoli ngoba ufakazi nampu bukhona. Yabo sokhona uyazikhethela ukuthi ufuna ukuba yisiqoqodi bahlafuna iningi ama-church kumbe ufuna ukuba ngumuntu ebantwini ufuna ukuba nguhulumende olalela abantu. And it has been on record saying that he's a listening president. Now we are going to test his listening ability.
Umqondisi weWoza uNkosazana Jenny Williams uthi kumqoka njalo ukuba abalondoloza umthetho bazwisise ihlandla labo lapho bethe baziswa ngesifiso sokufuna ukutshengisela.
The African Commission for Human and People's Rights bayithatha at least maybe one full page and a half bechasisa ukuthi i-notification is just notification and kuphelela khonapha. Abala mvumo ukuthi hayi hachi vuma nini ngena nini mkakungenge zethu ilungelo lethu yenza nini elifunayo kodwa nanzelela it must be peaceful.
Ingcwethi kwezombusazwe uNumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Isinqumo se-African Commission on Human and People's Rights siqondile kakhulu. Siveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kahloniphi amalungelo abantu abhalwe kusisekelo se-constitution yeZimbabwe, kanti-ke kahloniphi amalungelo abantu abhalwe ku-African Charter for Human and People's Rights, okuyikho lapho abakhela khona kakhulu izinqumo zabo.
Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ye-Women of Zimbabwe Arise, WOZA, bathi kunje sebelobele umphathintambo ogatsha olubona ngezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukuze baqoqe umhlangano lohulumende wokuxoxisana phezu kwalolu daba njalo besithi bazolinda ukuthola impendulo. Ngakwelakhe icele uZiyambi uhlala esitsho ukuba ugatsha lwakhe ayisilo oluqondisa ukusebenza kwamapholisa. Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa umbono kahulumende njengoba ucingo lukamphathintambo wezemithetho belungaphendulwa lolu daba lulotshwa. Le mibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana yebulenjini yeWhatsApp ubelokhe engakayiphenduli. AbeWoza bakhwezela lolu daba kule commission ngemva kokuhluleka ukuthola usizo elizweni njalo le ndlela zonke zokwethula lesi sikhalazo kuhulumende sezehlule ukuthi balithole ilungelo lokutshengisela ngokuthula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Bayakhala bayensenhlanganisweni ezizimeleyo elizweni abathi lenze ihlazo idale lephalamende ele-House of Assembly eselidlulisele phambili kudale le-Senate umthetho osalolongwa ukulawula umsebenzi walezinhlanganiso owe-Private Voluntary Organizations Amendment Bill. Bathi lomthetho ulakho ukubhidliza inhlanganiso ezizimeleyo ezicatshangelwa nguhulumende ukubana zisebenzisana lamabandla ezombusazwe aphikisana le-ZANU-PF. Idale le-Senate likhangele lokuba lizahlolisisa umthetho lo ngozibandlela. Umthetho obunjwayo lo unika umphathintambo obona ngenswelo zikazulu kanye lenhlanganiso ezizimeleyo amandla okuvala inhlanganiso ezicatshangelwa ukubana zilwisana lohulumende. UMnumzana Ambrose Sibindi okwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kuyethusa lokhu okwenziwe lidale lephalamende.
Akusimangalisi ngoba sihlala sisizwa kusiba le nhlamba eziningi ezenzakalayo ukuthiwa ama-NGO la amaningi akhona avele afuqa izifiso zebandla eliphikisayo ele-CCC. Khonokho yikokukhoza konke lokhu ukuthi kube lalo umthetho ofakwayo. Kusitho ukuthi abantu abanye bazafela amacala abangelawo and kuzenza ukuthi phose lakhona kwesikhuluma ngawo kathesi ukuthi abantu minisa engabona kuphela ukuthi inhlanganiso ethile kayizwisisi ngezizathu zakhe uyayithathela amaphephisa lingelalutho. Njalo futhi ubu bakhona ama-NGOs amaningi abesebenza ngaphansi kwale ndaba e-High Court okuthiwa yi-trust, abe-research trust. Manje kathesi kufanele babuyele ku-PVO okuzenza ukuthi nga usubuyele ku-PVO uminisa uselamandla phezu kwaleyo nhlanganiso ukuthi ayenze intando avume kumbale kumbathi ayicisa kuleka safuna ibe khona so iwunzima obukhona kusisho ukuthi ama NGO amaningi azehlile kubana asebenze ngoba azakuvala kodwa sikhona nje futhi khona kuyingozi ngoba abancetha kakhulu abantu eZimbabwe abahliphekile abadinga uncedo oluthile abadinga le mfundiso ezithile ama NGOs la yabencetha ukubana afundise labo bantu so sesiphakathi kohlupho olukhulu nxa ingasiphumelele isayine ibe ngumthetho leyi PVOP
lokwenzakala yini ukuthi kuvinjwe ukuze kungabe ngumthetho lokho
siyananzelela ukuthi abantu abaningi bakhala ngoba badinga indlela zokuthi kungavalwa njani kwesinye isikhathi siyasicabanga ukuthi engxenye lababemthetho bangancedisa ukuthi phose bahambe enkantolo bayezama ukuthi baphikisane lakho lokho yiyo kuphendlela esibone ngathi ingasebenza kodwa kuhlupho futhi esilayo lesihla sikhuluma ngalo ukuthi labonabo phela bonabo abehlule abasemakhothi lapha abanye bakhona labo vele basebenza belandela izifiso ze ruling party eyo ibandlela zanPF elibusayo khona ukuyakhathaza ukuthi lanxa ungaze uyiphosela indaba yakho ube uyibhale sibili kuhle ube lezizathu ezibambe kwasokuthi kungafaki why kungafalanga ibe khona kodwa ugcina ukuphuthile kodwa engxenye akulanto ehlulayo ongayisufaki kuphi bese wengathi ngaba kusho ukuthi kuzanywe ukuthi khona ukulungisiswa kwenze lihluku umthetho lo ume ungabe ngumthetho ngoba uzenza abantu abaningi bezimbabwe baphile nzima kade bencediseka kangaka ngale PVOP lokunye vele ukujwayelekileyo ukuthi nje abantu labo bavunyele ukuthi eZimbabwe liphumelani litshengisele nje ukuthi hathi bo loko singathi nayi peaceful march abantu bezengisele ukuthi hayi loko asekuthandi khonkhwana yikuthi izifiso zabantu zaziziwa ngurhulumente zicace kungakhanya ngathi into kabani kodwa abantu bangakwenza lokho siyakholwa engxenye singakwenza khona oko kube kaningi uhulumende ngananzela ubana lento abantu abayifuna landele kodwa ikakhulu la enale ukuthi kuyesuke emakhothi kuzama ukumiswa
mnumzana Ambrose Sibindi ngowebulawayo Progressive Residents Association limzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo uGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF yena-ke othi kuqondile okwenziwe litale lePhalamende ngoba kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezifuna ukwenza santando eZimbabwe.
So I see your bill end. Igcine ukuthi kumba kwazi bana imali ezivuyayo isebenza okumqondo na kumbe igcine isebenza ongayisikho. Siyakubona kaningi ama-NGOs maningi lapha eZimbabwe kodwa insuku azipheli njalo ungakhangela imali zakhona zigcina zincedisa abantu abangasiyamele bencediswe. Ngake ngibona ezini khona emadorobheni babeya bezoncedisa ama-vulnerable families labo phela ama-offers abatshiye ngabazali kumbe ama-widow abatshiye ngomkabo kodwa ugcine ubona kwi-list yabantu ababhenefitha abantu ubona umuntu osebenzayo uyahola umuntu ongasebenziyo odinga lolu ncedo ngalo tholi lolu ncedo ngenxa yokuthi kona basuka becine befakana ngobubhururu babo kumbe ngokuthi lo ngenhlanganiso ethize kumbe nje ngendlela ezijiyejiyeneyo ezingasizo okumele ukuthi ngabe basebenzisa lezo mali ngakho so ibhili leyi izabuye ikhangele into zonke zimalezi bana elisebenzi yokwenza likwenza yini ngokomqoto kumbe selisuka lapho lisenza okungayisiko
ye siyabona golide kula bantu abakhonana besithi hayi ibhili leyi ngokubunjwa kwayo inika-ke uminister kumbe ngithi umphathintambo ohambelana nakhonokho ukuthi ulakho ukuthi avalise ethi hayi yenjiwe leyi ayivalwe leyi ayivulwe kumbe senze lokhu nalokho ubona njani khona
uminista ngumuntu ohlala lapha eZimbabwe njalo ongasoze ovela ephathini ethize njengoba sisazi bana ama-MPs emnqalo ngena bangena begqoka amabhathi amaphathi solo uminista engumuntu wephathi yeZANU-PF nofithi engumminista ezimo ephathi ye-TCC lapha avela khona bakhona abantu abahluphekayo abadinga lolo sizo olubuka lama-NGOs lawo so akula muntu ozavumelekana uminista apho nguvala i-NGO ngokuthi mhlawumbe uyayizonda nje yena personally kodwa uzevala ngoba izenzo zabo zabe zingasihambelani njani lokho kumele bekwenze kumbe lokho imali okumele isebenze khona ngakho esigabeni esithize so uminista ngala mandla lokho kuvala nje i-NGO ngoba uyizondile kumbe ngoba umthembo usebenza khona kumbe ngugolide osebenza khona hhayi uzayivala ngoba ibuye ithithi izoncedisa intandard kodwa ibonakale isinika izimali abantu abanabazali babo bekwaniwe abantu abasebenzayo abakanidiwelena ngalolaphathiswa laba abamele bephathiswe bengasaphathiswanga yikho lapho uminista zabuye azenza khonokho yikho mna ngithe nxa ungumthakathi ukuthi uzethuka kodwa noma ungabambi lutho awethuki lutho so mina sakafika phe ukuvuka nje bokuthi ngiyayivala ngiyakangayivala ngiyakangayivala nxa isenza kuhle iyazenzela ke kuhle into zayo ingaphanjaniswanga ngoba phela kula muzi vele lapho okupho kuvukela ukuthi umuntu lapho kubuye efohla enika abantu izinto kungazalani ukuthi bana uvela ngaphi uyenzani ithi inqaba sabe kuyini yonke wonke amazwe ngisho ezimlelele e-America kumbe o-Britain mbobani akula ngizeli ngapho kuvuma nje ukuthi bona umuntu lapho kungena nje engatshola igqoka ithike bathi ena udingani ufunani ukuphathisa kwake kulani phakathi lokho sho ukuthi ngethi kuthiwa ama-strings attack.
Umnumzana Joseph Chuma lelo ngale bandla lezano PF limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo. Sokwedlule iminyaka eyisikhombisa izakamizi zakobulawayo zimelele indawo zokwakhela izindlu izitanda ezazibhadalela zaphinda zakhitshiswa enye njalo imali yokulungisisa indawo lezo. Namhlanje izakamizi lezi zitshengisele edolobheni leli zikhala ngokungatholi indawo lezi emganwini. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Izakhamuzi ezabhadalela indawo zokwakha izindlu emganwini zitshengisele emahofisini ekhansili e-City Hall zikhonona zisithi lokho zingakatholi indawo zazo zokwakha sekule minyaka eyisikhombisa babhadala. Umnumzana Bheki Inkosi Ndlovu ngomunye wababhadalela indawo zokwakha.
Isikhathi sesiside simelele amasendethi emganwini ndetshabalala ngayo so basivumele sibili sahlala kwi-meeting labo abanye sebabhubha abanye bagulelwa abanye babesebenza basasebenzi so bona basebesiphendula sibili bahle ukuthi hayi iproblem eyenza ukuthi bona bengasiniki izitendi zethu ngesikhathi u-contractor uyaphikisana labo ngezomthetho ngale so ukhansil wasisithi lapho-ke yikho lapho abhajwe khona ukuthi esinike izitendi zethu kodwa kayali thina ukubuza kwenu yikho sokusenza ukuthi si-act.
Lokhu kusekelwa ngomnumzana Mgcini Dube omunye obetshengisela phandle kwesigodlo sedolobho leli.
Sizofuna okungokwethu sesikhulumisane layo u-City Council njengoba nje belibona besiphethe ama-placard lapha sitoyitoya sidimanda okungokwethu. Esesikwenzile ngokukhulumisana laye u-City Council yukuthi sesithatha amanyathelo okuthi sizenzele bona bethi besenza okwabo kusemakhothi lathi senze okwethu ukuthi sithole indawo eziqondana lathi.
Unkosikazi Lucia Gagura owathenga indawo yokwakha ngo-2016 uthi lokho bengakatholi indawo zabo.
Yukuthi satholi ama-stands ngo-2016. Ama-stands lawa ayecharjwa ngokuthi wena ufuna i-stand esikhulu okunganani. So sabhadalela ama-stands lawa 2016 abanye babhadala in cash khonapho khonapho. According i-amount le-stand size. Kutshengisela ukuthi after 1 year 6 months omunye lomunye waye seqedile ukubhadala siphiwe izindawo zethu zokwakha. From khonapho uthena kasakhwanisa ukuqedisani umsebenzi ngoba imali ayephiwe yi-City Council enye yakho nayadliwa inflation njengoba abanye bagcina ukubhadala zokungama-RTGS.
Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association uthi isikhathi sesiside abantu laba bengakatholi indawo zokwakha abazihlawulela imali eningi.
Izakhamizi ezabhadala imali zokubana zithole ama-stands zitshengisela emahofisini ekhansila ukuthi sebele minyaka eminingi bekhuphe leyo mali kodwa baniwalawo ama-stands bayakhe. Leyo mali ukuthi abayifake phezulu bona babhadala ama-stands imali yenele abayitholi yikho sokukhoza lolu hlupho. Njalo kuhlupha abantu kakhulu ukuthi abantu kathi sibalojile babhadala ama-$6 kodwa bona bela ama-stands abo kuthi ngabathatha leyo mali bencedisa ubani bakhe ama-stands.
Umnumzana Mpumelelo Moyo ukhansila wemganwini uthi uvumelana lezakhamizi okumele ziphiwe umhlabathi abawuthengayo.
Iqiniso sibili ukubana izakhamizi lamuhla bezideleka zidelekela izitendi zabo esezile minyaka ezikhombisa esingathi yi-7 years. Ngizwa ngisizwa ubuhlungu njengokhansela ohambisana lezakhamizi. Ngifisa ukubana izakhamizi zithole izitendi lezi ukuze zishiye ziyakhele abantwababo. Ngiyabancedisa kulokho, ngivumelana lakho, ngihambisana lakho.
Iziphathamandla zekhansili zibatshele ukuthi okwenza kuphuze ukuthi indaba yezitendi leyi isisemthethwandaba, ngakho-ke abalalungelo lokwenza lutho. Izakhamuzi zithi zona sezifuna indawo zazo ngoba imali abayibhadala ezindlini zabantu abahlala khona inengi kakhulu. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sekhansili yakobulawayo unkosikazi nesisampofu yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eyeTwitter bavote ngobuningi besithi umnikazi wale inkundla uElon Musk kumele ehle esikhundleni sokuba umqondisi wayo, esikhundleni sokuba nguchief executive. Phakathi kwabantu abayizigidi ezilishumi lasikhombisa lengxenye, 17.5 million sabavotileyo abayisilinganiso phose esingamashumi ayisithupha ekhulwini, 57.5%, bathe kumele asuke esikhundleni somqondisi, kwathi abayisilinganiso esiphezulu kwamashumi amane ekhulwini, 42.5%, bavota besithi akahlale. UMusk ubikwa ethe uzakwamukela okuyabe kuvotwe ngabantu impumela yale kuvota, kodwa akasatshongo ukubana uzakwehla esikhundleni leso nini. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wenelisile ukukhethwa ukukhokhela ibandla lakhe ele African National Congress, ANC, enqoba akade encintisana laye ngamavoti ayisilinganiso esiphezulu kwamagama abakade bemele isigaba esijiyeneyo emhlanganweni womkhulu weCongress waleli bandla owenzelwe eJohannesburg. Abazinkulungwane ezine bamvotele uRamaphosa, okutsho ukubana usezancintisa okwehlandla lesibili emele i-ANC kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2024. URamaphosa oyisinothi wamagama uke wangani uzabanjwa ngamandla ukuthi ehle esikhundleni sokuba ngumongameli ngemva kokuphuma kodaba lwemali eyatholakala eplazini lakhe. Uthi abencintisana laye uZweli Mkhize laye ube lezakhe indaba ezagcina zimxotshisa umsebenzi wokuba ngumphathintambo wezempilakahle ngemva kokuchaphaza imali eyayimele isebenze ekumelaneni lobhubhane olwe-COVID-19. Abenhlanganiso yabalomkhuhlane wokukhohlwa eye-Dementia Association of Zimbabwe bathi inhlolisiso abayenzayo iveza ukubana abantu abalalesi sifo baningi kakhulu eZimbabwe njalo bayabesanda. UZulu ukhuthazwa ukubana anakekele izihlobo labangane abangabe sebelaso lesi simo, ikakhulu ngalezi zikhathi ezinje zokubuthana kwabantu bekukhefu lekhisimusi, ngoba kuvame ukuchiya abalala umkhuhlane we-dementia bekhathele ngokwengezeleleyo abantu bengananzelele. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Isiphathamandla salenhlanganiso ngomunye wabayibumbayo unkosikazi Hida Phiri uthi abantu abaningi abalalesi simo bagulela ezindlini, okwenza kungabi lula ukuthi kwaziwe njengelizwe ukuthi bangaki abahlaselwa yilesi sifo esedimensia.
Research zethu, we go out to the field to see abona people in the community. Sisesithole ukuthi abantu abaledimensia baningi and njalo ilokhu ingezelela inamba yabantu abaledimensia, baningi and iyangezelela.
Uthe kuyadanisa ukuba iningi labantu likhanya ligulela ezindlini, abanye bethathwa njengabantu abalomkhuhlane wengqondo kumbe njengabalolwayo, ukuthi abantu abanje bekhathele, ethi ngesikhathi esifana lamakhefu anjengekhisimusi bakhuthaza izihlobo labangane ukuba betshengise uthando olwengezeleleyo kulokwengezelela udubo ngokubabuza okuninginengi lokubabangela umsindo abangawufuniyo.
So lokhu kuya ukuphazamisa umuntu ole dementia laye ugcina esende confusion ugcina laye esiba aggressive ukuthi kanti umuntu lo wabe nokhe ngihlasela kangaka kwagcwala abantu lapha kwaphithizelwa kuyabaphazamisa labo
uthi ngezikhathi ezinje umuntu ole dementia uvame ukukhetha ukusuka esimeni sokuphithizela lokho ebese khetha mhlawumbe ukuthi ephume ehamba hamba okungagcina kusenza elahleke okuyinto esivamile minyaka yonke abadala bedotshwe esitaladeni belahlekile osokumele sibanakekele sihlole njalo lokuthi bangaphi umkhosikazi Lepi Hanyire othuthukisa ulwazi losekelo kusifo sedementia uthi lesi sifo sivame ukuhlasela abantu abaleminyaka ephezulu kwengamajumi ayisithupha noma ephansi kwaleyo uqhubeke phambili ethi kukhona njalo okuthile okungenziwa okungehlisa ithuba lokuhlaselwa yidementia
Keeping active. Physical inactivity should be avoided at all costs.
Ukuhlala uzilolonga umzimba, ama exercises kuqhakathekile. Ukudla okulungileyo okulomsoco lokuhlanganela kumisebenzi ye community, ukunakekela ubuchopho lempila kahle yenhliziyo ngokwehlisa okufana lokunatha kanye lokubhema kuyaphathisa.
Uthi ukuzemuka iobesity, i-type 2 diabetes le-depression lakho, kulakho ukwengezelela udubo lwe-dementia. Udokotela George Danda, ongu-naturopath, uthi indlela esiphatha ngayo umzimba iqakathekile kakhulu ekuvikeleni kundubo ezinje ezifana le-dementia ezigoqela esikudlayo, esikunathayo, lalokho esikubhemayo.
It's the type of foods consumed which oxidizes and build blockages in between the brain cells, resulting in loss of conductivity.
Ezikhathini eziningi imihlobo yokudla esiyidlayo ibangela okuthiwa yi-oxidation, kuvale izikhala eziphakathi kwama-cells obuchopho, impiko ibe ingasahambi kuhle, kubangela ukuba umuntu abe esekhohlwa mahlanyana.
Okwamanje isifo sedementia selapheki kodwa silakho ukuvikelwa sibangelwa ikukhula lokuluphala ukulimala kumbe ngama genes nje lapha lalaphana inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization WHO ukukhaselayo ithi kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amahlanu lanhlanu emhlabeni jikelele 55 million abaphila ledementia njalo kuvela inani elifika kuzigidi ezilichumi ngomnyaka abahlaselwa yiyo ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Ugqithiwe izolo umncintiswano we-FIFA World Cup 2022 iqembu le-Argentina laphakamisa inkezo ngemva kokunqoba ele-France ku-final. Umdlalo lo uphele zingujikelo obhanqa 3-3 kodwa amaqembu la asehlukaniswa ngembewa ama-penalty shootouts lapho-ke i-Argentina inqobe khona i-France nge-4-2. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe omhlaba wenkezo ye-World Cup 2022 ogqitshwe izolo kwele Qatar lapho abalandeli beqembu le-Argentina bethabe baba manzi te ngokuthola isicoco sokuba zintshantshu zalo mdlalo emhlabeni jikelele. Singekehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesiphelile. The Commission, the African Commission on Human and People's Rights, banqome kubana eZimbabwe kumele livumele abantu ukutshengisela ngokuthula lapho belokukhonona ngokuthile okubahluphayo. Bayakhala abasenhlanganisweni ezizimeleyo eZimbabwe abathi lenze ihlazo idalele parliamente ele House of Assembly eselidlulisele phambili kudalele Senate umthetho obunjwayo owe Private Voluntary Organizations Amendment Bill ukulawula umsebenzi walezinhlanganiso. Selugqibake lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah sithi asidibaneni kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.